Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zentshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo zisiyadinga inkomo zazo eshanawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasele enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. Izakhamizi esixoxelazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo lule mnyaka lwaqala kodwa lumi lanxa lawo masele sazakala. Amasela la kubikwa ehlala eshanawugwe laseJohn Deere eGwanda South. Izakhamizi zentshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseshanawugwe ukuyadinga inkomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Chabalala oyisakhamuzi sentshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eshanawugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Waswathi hayi mana mani nasiyani inkomo yami nasiyani inkomo yami wama. Uthemile ke ayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khonapha but sezikhansiliwe umtshiso yethu. But inkomo yakho ma uvele uyazi uyabuyazi sezikayiniwe umtshiso oyifakileyo lapho sasemutsha sokuayiniwe umtshiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxeba kuphela lapha de kulo mtshiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye inkomo zabo eshanawugwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha de bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto izinduku izingqamu. Sase sabona ukuthi lapha sekuzima sekukubi. Khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana basebaqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina silwi lani bafowethu vele thina kasili. Basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana. Basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedisele ukuthi ukubaleka ubalekela abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala.
Umnumzana Love Moncube sine isakhamuzi eMatobo uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu bagcatshelwa izifuyo besuke lapho bedinga izifuyo zabo befike kuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenalinto eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda, asisukumeni sonkeni, asisukumeni izigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanyamalala.
Mina ngilahlekelwe izinkomo ngoktoba last year, amathokazi amabili lamajongo samabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshelwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masela enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandlenkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubikele abalimi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu leya Black Boot emas-opportunities khona ngale sibaningi kakhulu sadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela siwadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eshanyawugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini besikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eshanyawugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eshanyawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedriver all from Jubheke, abanye bedriver endaweni ezithiyetshiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana laleyo ade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthe uphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamazela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo. Uthe yena kakhulumi labonozindaba inkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBedbridge igwanda lakobulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.